uhlangane usekubeke sobala upresident sentamisa ukuthi uke waba lomhlangano evikini eliphelele uhamba kwakhe siya kwele South Africa wahlangana lo president uCyril Ramaphosa labanye abantu abathize kodwa ubika sobala ukuthi umhlangano wakhe lo president Ramaphosa ube ngumhlangano omhle kakhulu bekhuluma ngendaba ezithize ezihambelana neZimbabwe.
Kungakukhomba na ukubana singagcina sizwa bekhulumisana umnumzana Chamisa lomongameli weZimbabwe ngodaba lona lona.
Ngibone ngani okuqakathekileyo okuphume kumhlangano kaPresident Nelson Chamisa yikho lokhu ukuthi ukhanya usekhulumisana labakhokheli beSADC, usenze usekhulumisana labakhokheli abeSouth Africa. Khonokho kuyinto ebiqakathekile ukuthini nxa kuyukuthi indaba zeZimbabwe zingalungiswa lokuthwala nzima kwezizalwane zelizwe kube ngokuba ngcono. Ngibone ngani khonokho kuyinto eqakatheke kakhulu kunokuthi akhulumisane langobani. Ngibone ngani kulandisela impumela engaba ngcono kakhulu kube lobubelo empilweni yabantu baseZimbabwe.
Kahle kahle nxa kukhulunyiswana kutsho ukuthi indaba kahulumende womanyano iyakhulunyiswana layo yini?
UPresident Nelson Chamisa ukube sewakubeka sobala kakhulu ukuthi yena akaphathekanga kangako ngendaba ikahulumende womanyisano. Uphatheke ngendaba ezimbalwa ezingafika ezinhlanu ezihambelana lokuthi impilo yezizalwane zeZimbabwe ingalungiswa kanjani, njalo iZimbabwe ezayo ezombuso welizwe zingalungiswa kanjani ukuthi zibe nobubelo, njalo sasiya phambili siqalise ukusebenza ngendlela esithuthukisayo. UPresident Chamisa uphatheke kakhulu ngokuthi sonke isikhathi kungaba lokhetho kweZimbabwe kusuka kube loku lusana kungabi lokuphumelela kusuka kube lokuxabana impumela yangkhona ibisisiba lokusinda kakhulu kwezomkhono.
Phambilini sike sezwa kuthiwa khona bakhona abanye inkokheli eke yazama ukuthi ihlalise phansi umongameli webandla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kuliqiniso yini khonokhu kumbe belokhu bekhona yini abakhulumisana labo ngodaba lo?
Okuqakathekileyo kusegcekeni uPresident Nelson Chamisa sale lokho ekuphindaphinda ukuthi yena ukhuthaza kakhulu ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe zonke ngenhlangothi ezijiyeneyo kulungiswe indaba ezinhlanu alokuhambisane lazo esithize. Nezo zingalungiswa zingenza ukuthi kube lobubelo kwele Zimbabwe, ezokuthi ukhetho lungenziwa kanjani ukuthi impumela yalo ingabi ngekho egcekeni. Okwesibili, singalungisa njani isekelo sombuso ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezifanana labo Human Rights Commission, Election Commission zibe ngezisebenza zizimele zodwa zingabi lokube ziyengwa ngurhulumende. Lezi lokufana lokuthi umkhonomi singawuqhubeka kanjani, singakhulumisa kanjani namanye amazwe angaphetsheya ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele ekubeni ngelinye lezi zamazwe akumuli yomhlaba wonke jikelele.